Bonga Kips Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 20 ngoNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abakhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende sebeqalisile umsebenzi. Umbuzo ngothi bazawenelisa na lo msebenzi.
Mina nami ngimisele bana sisebenze sonkeni, nasebenza through ama structures ama residents association, angikhethi ibhura leprogressive zonke ngifuna ndawonye, nasebenza nama councillors wona la esilawo, angikhethi lingama-MDC, but into ephakileyo ilona let's deliver iservice ebantwini bethu.
Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane sihlaziya udaba lokuthi kungani imithethwandaba ingaphi izigwebo eziphezulu kulabo abatholakala belecala lokuya emacansini labantwana. Kwezemidlalo silengxoxo lesikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela ngokwenzakalayo kunhlanganiso yeZifa yona ethiwa kayisela mali.
Ama-oyazi bayitola imali yabo, competition sabadala, ama-airfares njengobona ngokwazi kwakho, baphapha phela abantu labo ese-South Africa. Imali sasiyiphiwe ngubaba uMagaya, sasinike ibhajeti sithi hhayi thina sifuna lokhu lalokhu 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 lalokhu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abakhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende sebeqalisile umsebenzi. Kodwa umbuzo osukhona ngothi baza kwenza okungcono na kulalabo abakade bekhona. Omunye njalo umbuzo ngothi baza kwenelisa ukunqoba njalo na ngomnyaka ka-2016 nxa kuyikuthi amacele MDC wonke engancintisa. Sixoxe lomunye wabanqobayo esigabeni sePhumula Magwegwe, umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF.
Right, iphela namabopho maconstituency, iconstituency esibusisekile kakhulu. UNkulunkulu ubonile ukukhala kwabantwana bake waphendula, nabo-ke kube lama-by-election lawa abekhona. Sandla sikaNkulunkulu yingena kwaNkulunkulu. Ngakho-ke into yonke loNkulunkulu phakathi yinto vele ebusisekileyo njalo enqobileyo kudala. Into-ke esesingayitsho lapha ngephela ndavuma yikuthi bona sebezitholele isisebenzi sabo, sibonisana lapho kumele kudingelwe khona. Nxa sikhala indaba ezemisebenzi lama-youth laba abangasebenziyo, mina ngibe ngikhangelele nalo ukuthi selokhu sizithembisa ngento ezinkulu ezingeke emandleni ethu, njengokuthi zona sithi kona sizavula ama-factory into engase sezingenzeleni le. Mina ngifuna ukwenza into eyenzakala khonapho khonapho, ngavele ngumuntu ojalo ukuthi kona iphapho iphapho. And mina nami ngizimisele bana sisebenze sonkeni, sizasebenza through ama structures ama residents association, angikhethi ibhura leprogressive zonke ngifuna ndawonye, sizasebenza nama councillors wona la esilawo, angikhethi lingama-MDC, but into ephakileyo ilona let's deliver iservice ebantwini bethu esihlala labo kwezona abantu impilo yabo ibe ngcono. Kukhanye ukuthi bona this time bakhethe intanjo, bakhethe umjobo, bakwanisile. Eshonele bathi nasi into ezwelu itema korokoto.
Ngomnyaka ka-2018 uzancintisana njalo ubona ngani ulethuba lokunqoba njalo?
Ngomnyaka ka-2018 into esobala ukuthi kona abantu vele bazaxoxa ngejekeje lobani ongabe funa ukufaka iphimba lakhe sithi ufuma ngu-MP ephilana nabobhoma ngenxa yokuthi babe lokhu besakholisa beqhwabitha imisebenzi eyabe ngiyisebenza ngisebenza laba bantu. Angiboni futhi ukuthi kulo muntu ozaphinda futhi azofaka into eyile kuzeni i-candidate yaphepha yakhe ekulana wampobhoma, ngoba mina ngizimisele ukwenza izimanga, ngizimisele ukusebenza labantu. Ngako-ke nxa umuntu sebuya labana uyasezigcine isikhathi sakhe, mina-ke ngithele ukuthona ozazama ukufaka ngo-2018 nxa yena engasakhohlwanga wayekele ukuzivotela, uzabona umuntu ephuma lo zero sibili, ngoba wonke umuntu uyavele evotela uJoseph Chuma, team ZANU PF. Ngiyabonga.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla leZANU PF owakhethwa ukuba ngummeli wedale lePhalamende besikhuluma la ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kobulawayo khona bese kuyisigaba esesihlala silamalunga edale lePhalamende awebandla leMDC. Sibuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Meli Dube ongumqondisi njalo wenhlanganiso yeBulawayo agenda othi yena ukunqoba kwebandla leZANU PF kuza kwenza kube nzima ukuthi ibandla leMDC lingene njalo kulesi sigaba.
Okwakualayo ukuthi iZANU sibone ithuba lokuchobodisa amabandla aphikisayo, ithuba elihle elokuthi amabandla aphikisayo njengoba esithi kangeni kulelo khetho njengoba sichaza ukuthi lawo ayalwa ala kuzambana phakathi kwawo njalo kawala mali yokuphatheka kulezi nhlelo kumbe kuma-elections ngaphakathi kwesikhathi njengobana kunjenje kungenzeka ukuthi sibone icebo lokuthi hhayi nxa singabe silokhu sisenze nje i-opposition sizayigcobodisa siyiqede ngoba siyazi vela abantu abaningi abanye abe-opposition abasephalamende ukuthi engxenye nxa sebesuke kuleyo phalamende ukuthi bayakuya ngaphi benzeni amabandla abengelamali kuzakwenza ukuthi abe weak aphelele ngamandla emadolweni balwe ngamandla agcine vele ukuthi kusiyafika ku-2018 esengasekho kumbe esekusele nje umthonselanyana. Okunye njalo kungabe kusenziwa yikuthi yona iZANU ngokwayo iyabona ukuthi ngaphakathi kwayo kule ndingeko yokuthi ibambanise amalunga ayo. Ngalokho-ke isizama ukudala kumbe amalungayo kabambananga njalo sokumele kube labantu abaningi ephalamende abakhonza lo onganithiwa ufuna ukuthatha over from umgabe njalo bebe leqiniso lokuthi labo ukuthi abalandela uJoyce Mduru bonke sebephelile kabasela zikhundla njalo kabasela mali njalo kabasela ndlela yokuthi baqhubeke beloku bebonakala emphakathini.
Umnumzana Meli Dube yingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo agenda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lo mnumzana Ambrose Sibindi ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engunobhala oqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo agenda othi yena ukungamanyani kwamabandla aphikisayo yiko okubangela udubo.
Kaye ngathi kubona abeyobolitini labo silabanye abantu labo abalalela ingqondo yokuthi bona yibo abangasisiwa abambayo labanye abantu ngabantu bevukela izikhundla zabo khona khona omunye okuhluphayo futhi sokufanele abantu beyobolitini bakunanzele ukuthi weza kulabantu abaningi abakusekelayo kumbula abantu abalutshwana kulabantu abalutshwana abantu abaningi abahlanganisa yikho kuphela okungadala umehluko kulizikani bavote kuhle ngoba singakho babukela ingqondo leyane ukuthi ime ngifuna ukuba yibo sikhonde ngezikhundla sicawaye ngabantu so-ke abantu phansi kuground bathi bona amaphathi wonke la ama-progressive parties amane opposition abambane asebenze ndawonye angaphikisani lanxabe lokho izigaba zangama-parties kodwa nxa sokuvotwa xa omunye efake icandize kuleso sigaba omunye engafaka upresident kafaka kube ngoyedwa bongabantu basekeleni kuyiyo kube indlela esingancedzana ngayo ukana sikhuphe umgazi sikhuphe ingqondo leyane kuzigaba ngathine ukunahlala sezikhundleni khanye ngathi ngabantu abakhulu kodwa sicabaye ngabantu abadubekayo bezimbabwe kuzancethela izwe lezimbabwe.
Umnumzana Ambrose Sibindi yingcwethi ecubungula izombusazwe njalo engunobhala oqoqa inhlelo zenhlanganiso yeBulawayo agenda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930, 5940 laku-15455 kilohertz. Kathesi ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Njengenjayelo siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula udaba lwabesilisa ababikwa besiya emacansini labantwana abancinyane olwe-statutory rape njalo iningi elikhonona ukuthi kwesinye isikhathi bathola isigwebo esiphansi. Sixoxa lengcwethi ecubungula ezemthetho umnumzana Kucaca Phulu ukuze asinike ingcazelo ngalolu daba. Siyakwamukela kuhlelo umnumzana Phulu. Kambe kubangelwa kuyini lokho?
Lokho ngibona ngani kubangelwa ukuba abantu izindaba lezi esikhathini esiningi bazibona nxa zibhalwe emanyuziphepheni. Esikhathini esiningi amareporta adinga indaba ezimnandi, indaba ezizathandwa ngabantu ezizathengisa amaphepha. Kodwa ekwenzeni khonokho abakasiniki i-information yonke ukuthi kwakutheni, kwenzakala sikhathi bani, kutheni umuntu lo uvumile icala kumbe liphikile. Kuningi okukhangelwa ngumajisitrate ukuze afike esigwebeni sokuthi umuntu lo ukwenzile. Akufuna ukuqinisa ukuthi izindaba zonke lezo zinezigqeko eziphansi.
Sesikhangela lona udabuloke laphuma emaphepheni ukuthi kulontombazana ozithweleyo leminyaka eyi-13 ePlumtree, kodwa owenza lokhu wagwetshelwa ukusebenza ku-community service kuphela. Nxa kukhanya ukuthi kulobufakazi bokuthi nanguyana umntwana omncane uzithwele, kuyini okunye okumele kuze kube khona ukuthi umuntu lwana engajeziswa kakhulu?
I-court, ziningi izinto ezikhangelayo. Owakuqala, singabe sisithi umuntu walala lomntwana owayene-13 years. Khonapho siya singatshelwanga ukuthi ule-13 years, 2 days, kubule-13 years, 11 months. Siya singatshelwanga ukuthi kwenzakala 5 years ago, kumbe kwenzakale last month. Ezithwele enjalo obvious ukuthi kuthuthi kulo mntwana. Kuyaso kumele sibekwazi ukuthi enomntwana enjalo, wathola ukuthi usisize nalo owayene-13 years ngaleso sikhathi, engizosele-18 lonyaka. Uthe lomntwana ole 3 years or 4 years bacina bechadile. Ubaba lo uyasebenza, nguye othengayo isinkwa sabantwana. Sekumele ukhangele ukuthi kuyamncedisa yini umntwana lomkakhe ukubana ngihambise ejele for 5 years kube ngihambise ku-community service. Kafanani lomuntu oyathi eveze same offense, engeyachiye ethethisa abantu, echaya abantu, wabaleka wayegoli, washiya abantwana belamba. So umajistrate ukhangela zonke, ukhangela izinto ezinengi. Omunye angathi nanxa ngakwenza mina wayengijele wathi ule-15 years. Elinye nelinye icala liyakhangelwa umuntu uzivikela esithini, njalo kuthiwa kwahamba njani. Akhona amacala nosenjengawenza lapho abantu abaningi sibile baphiwa izigwebo eziphezulu.
Kuyabe sokwenze njani laba abanye nxa bephiwa izigwebo eziphezulu, abanye bephiwa eziphansi?
Mana kuphe umzekeliso. Omunye uyabe lelo mntwana ole-15 years. Umntwana lowo mhlawumbe eyi-student sakhe engutitshala wakhe. Omunye uyabelele nomntwana ole-15 years behlangane ebhawa. Wena nxa kukhangele mlaleli ubona ingane kumele bathiwe izigwebo ezifana nayo yini. Ngibona ingane utitshala kumele athiwe izigwebo eziphezulu ngoba obefundisa umntwana nguye kade kuthiwa akhangele umntwana ameluse. Njalo siyakwazi ukuthi bekwazi definitely ukuthi umntwana omncane. Kodwa lo ohlangane naye ebhawa.
Kulungile yini emthethweni ukuthi umuntu ehlulelwe ukuthi isimilo sakhe sinjani? Ngoba ngumuntu oyebhawa kusho ukuthi kasomuntu oziphethe kuhle.
Ngingakubuza umbuzo. Utitshala angalala lomntwana amfundisayo ole-13 years. Ufana naye yini lomuntu oleyo lomntwana ole-15 years behlangane eboreni ku-Highlander bengazali?
Kodwa icala liyafanana ukuthi kugcine kusenziwani?
Umuntu othonta i-orange nomuntu othonta inkomo kuyafanana, but omunye uthonta into enkulu. Umuntu otshaya umuntu ngempama nomuntu ogwaza umuntu ngengqamu akufanani. So umajistrate ukhangela zonke zinzane izinto elinye nelinye icala elikhangela ngama-circumstances alo.
Yona iminyaka ye-statutory rape ikubani njalo iyafanana yini ebantwaneni abangamantombazana labangabafana?
Umthetho uthi umuntu ongaphansi kwe-15 years. So akaba ne-14 years, 11 months, statutory rape. Akaba ne-14 years, 11 months and 28 days, still statutory rape. Isigwebo again sizakhangela konke khonokho. Below the age of 12 years, it is going to be rape. Nanxa kuba kakuzalelisi ukuvuma lo.
Singathi umthethwandaba abantu bengawuthemba yini?
Umthethwandaba ukhangela elinye nelinye icala, lilimi lodwa, asithi ingene e-Magistrates Court. Nxa ngingafuthiseki ngezigwebo, ngiyavunyelwa ukuaphila ngiye e-High Court. Nxa singafuthisekanga futhi siyaphila sisefeve ye-Supreme Court. So ngaleyo ndlela imthethwandaba izahlala isipha izigwebo ezisuthisayo. Nama-prosecutor nawo avunyelwe ukuthi aphile bathole izigwebo esirayi.
Kuyangena yini kakhulu okwamasiko lapha ukuthi umntwana oyintombazana vele kumele aziphathe njani?
Indaba ingavele ifike ekhodi, hayi akusenasintu phakathi esilandela umthetho. I-Criminal Codification Reform Act. Okwesintu kungangena nxa indaba ingakafiki ekhoti, abantu bekhulumelana emakhaya, izindaba zingavuki ekhoti.
Hayi, sibongile kakhulu ingcazelo le, nithemba abazwile abalaleli.
Siyabonga.
Leyiba laleli bekuyingxoxo lengcwethi ecubungula izemthetho njalo eligqwetha umnumzana kucaca phulo sixoxelaye ekobulawayo lithiye indlebe njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile emhlanga obesethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane. Thiyani indlebe ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Kwezemidlalo, inhlanganiso yezifa ibikwa ithwele nzima ngokusilela kwemali. Iqembu lama Warriors laphosa lehluleka ukuya eMalawi kuyadlala leqembu lalelo lizwe laze lancedwa ngumfundisi uWalter Magaya walipha imali engamarandi angu 52,000. Kodwa kulembiko ethi imali kayiphathwanga kahle okubangele ukuthi uMagaya aye ngokwakhe ukuyapha abadlali imali yokuphathisa emidlalweni wangesonto ophakathi kwama Warriors leqembu leComoros. Sixoxele esikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolani Gwesela yena olandula imbiko yokuthi bachaphaza imali abayiphiwa nguMagaya.
Esibala le yithi thina abantu bemedia sicina sibhala okunye okunye sesibhala sesisengezimithe sithi hayi zife tithi imali yadla. Ubaba uMagaya asimnike ibudget. Budget leyi yayilama allowances, budget leyi ile accommodation, budget leyi ilama airfares ukuthambe. So wayesinika imali le ngebudget. Wawungathiwa yonke imali imele kumaorea. Imali esayithiwa ngoba uMagaya sayisebenzisa lokhu safika ukucelile ukuthi siyisebenzise khona. Ama-Warriors bayitola imali yabo, accommodation sabhadala, ama-airfares njengobona ngokwazi kwakho, baphapha phela abantu labo ese-South Africa. Imali esasiyiphiwe ngobaba uMagaya sasimnike i-budget sithi hhayi thina sifuna lokhu lalokhu 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 lalokhu. Wasesinika imali esesibhadala lokhu sasikucele sikubhadala. Kodwa kube lobunzima ukuthi lathi namajournalist ithi nxazisifaka okunye okungayisikho sine sithi zisayidla imali yababa uMagaya. Ayisilo qiniso lelo. Imali yahamba yabhadala lokhu sasikucelile ukuthi ibhadale khona.
Okwakathesi njengoba izifa ilokho ingela mali manje kumbani uphathisileyo kumdlalo onalo owama-Warriors leComoros?
Khathesi ngikhuluma lawe ngakutshela ukuthi umntwana wethu i-Premier Soccer League PSL esesincedile ngokudla ukuthi ama-Warriors adle ekukhemp. Siyababonga kakhulu e-Premier Soccer League. Ngibuye futhi ngibonge abe rentals ibhasi basinga amabhasi. Ngibuye ngibonge umuntu owurura amabhasi esithi la esinika ibhasi. Ngibuye ngibonge iDevi Lodge labo kuhlala khona abafana bayasiphathisa kakhulu labo. Ngibuye ngibonge yena ubaba uMagaya uyasinceda kakhulu laye. Ngibuye ngibonge ubaba uDube laye uyasinceda. Ngibuye ngibonge abantu abatshiyeneyo abanye abafuna ukukhulunywa. Bafuna nje bethule bayabe ngafuna ukukhulunywa kodwa hayi abantu laba sibabonga kakhulu ngoncedo abasinika lona. Mina ngithi i-team yama-Warriors kayimelela ngephathiso yezifa yodwa ngoba i-team leyi idlalela ilizwe. Umuntu wonke la ukhona ngapho kwele America ukustudio 7 khona ngapho kumele la uphathise i-team yelizwe.
Lo ke bekunguXolani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yezifa ubekhuluma ecingweni le-studio 7 eseHarare. Ngakehlukani kesikhangele ebezikhokhela. Abakhethwa ukuba ngamalunga edale lePhalamende sebeqalisile umsebenzi. Umbuzo ngothi bazawenelisa na. Kuhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazana sihlaziye udaba lokuthi kungani kanti imithethwandaba ingaphi izigwebo eziphezulu kulabo abatholakala belicala lokuya emacansini labantwana. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Igama lami nguChris Gande, lilale.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in Shona, English and Ndebele. Join us every Monday through Friday evening from 1700 to 1830 hours UTC, 7 p.m. to 8:30 p.m. in Zimbabwe for the latest breaking news, in-depth reports, sports, music and more.
Murare zvakanaka vatereri.
Good night, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.